lamadoda omabili bayangqingilana kwesinye isikhathi ukuthi omunye uyakhohlwa kulomunye, omunye semdala kulomunye, omunye kwenjani, kuyikuzama ukuzuza abalandeli. Okwakhathesi mina ngokubona kwami mbona ngathi bangutshiki lobhanqa, bayancintisana sibili, kakukaphumi kuhle ukuthi onguye ozakhethwa ngabantu ngubani. Yikho ke kuza, kodwa ke mbona ngathi kusiya ngokuya kuzaphuma. Nxa sokusiya emaphethelweni ngale inyanga sezisondela kubo September, October, sokusiya kuNovember khona laphana, kuzaphuma kube segcikeni ukuthi ngubani okhokhelayo.
Siyabona njalo ukuthi kulungiselelwa ingxoxompikiswano ye-debate ezaba khona kuyonale inyanga mhla ka-27. Njalo lokhe kubekwa imithetho emitsha, sizabona zindala zombili yini kumbe ukhona omunye obeka inhlelo zakhe ngcono kulomunye.
Ye, i-debate izakwenza kube kuhle kakhulu. Mbona ngathi imithetho le izakwenza ukuthi kube ngcono i-debate yakhona, ngoba angithi nxa ungakhangela lama-debate adlulayo, kwakukusiba lokungenelana kakhulu ukuthi omunye esakhuluma, omunye esengenela, omunye esakhuluma, ikakhulu Trump uyakuthanda khona lokhu ukuthi angenele omunye esakhuluma. Kodwa nxa bangamuta ama-microphones lana, kuza kwenza ukuthi eme alalele lokhu okukhulunywayo. Kanti ke laye uBiden uzakuma alalele lokhu akukhulumayo, ngoba mbona ngathi vena bazabe befuqa vele izigaba ezimbili ezehlukeneyo. Angithi uBiden ukhanya ekhuluma ngokuthi kumele kuvikelwe idemocracy, ngoba kukhanya ngathi lo undoda uthanda laba ababusa ngodlame uTrump. So laye uzabuya ngokwakhe ukuthi yena uzabe buya echothoza kuphela ukuthi lokho akuhambi, lokho anakwenziwanga, lokho akwenziwanga, lokho akwenziwanga. Kodwa ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi ngemva kwe-debate yikho sekubuya khona okho ebenzama ukutsho ngaphambili ukuthi khona abantu bazakhetha ukuthi khona ngubani ozakhokhela ilizwe leli kusiya phambili, ngoba bazakhangela lokuziphatha kwawo kwabamakhokheli labo ukuthi oziphatha ngcono kulo munye ngubani. Lanxa kukhona ukukhula phakathi kwabo babili, ongaba ngukhulu ongcono nguphi? Nxa kuyikuthi kubhala, angithi bazabe bebhala imiklomelo leyo abafisa ukuthi bayenze phambili khona lapho.